sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 25 kuzibandlela 2022. Igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Abantu beZimbabwe banothile emabhukwini kodwa bayalamba ngenxa yokuthi ama-minerals lama-benefits ahuquluzwa ngabalutshwane.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele asekele ibandla lakhe le-Citizens Coalition for Change ngoba kuyilo lodwa elingaletha inguquko.
Uqinisweni abantu ababamba inkunzi uma unanzelele abenza ubugaga ngamapholisa, ngamasotsha, ngabantu abakuma-security forces.
Amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezilitshumilane 13,982 phezu kwezimota ezingelamithelo lama-number plates. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale abangamakhulu phose amathathu njalo 287 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula kancane inkulungwane ezimbili 2,416, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezintathu 2,666. Abahlatshwe esithathu bedlula inkulungwane eyodwa 1,119. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bazinkulungwane eziyisishiyagalolunye ezilekhulu lamatshumi phose amathathu 9,128. Umkhokeli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi akala kuthandabuza ukuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. UChamisa wethule amazwi la izolo ngesikhathi esazisa uZulu ukuthi sebeguqule ibizo batshiyana lelithi MDC Alliance. UChamisa labanye bakhe bathethe lelinyathelo ngemva kokuba umnumzana Douglas Monzora ebhalele iZimbabwe Electoral Commission eyazisa ukuthi ibandla lakhe le-MDCT lizancintisa kukhetho oluzayo lisebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. UChamisa ucele uZulu ukuthi asekele ibandla lakhe ngoba esithi yilo lodwa elingenelisa ukuletha inguquko. Sibuze umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ukuthi njengoba sebentshintshe ibizo bazatshintsha lenkokheli na.
Ibandla lingelidala kodwa ibizo abathungameli bonke lama-structures ethu wonke kuhamba kunjalo. Into entsha lapha libizo. Ubuthungameli sisahamba saya eGweru 2013 saba le-Congress. Njalo sehlukene kakhulu ngamabandla wonke eZimbabwe ngoba ibizo leli elithi CCC, Citizens Coalition for Change. Kutsho ukuthi ngesintu abantu beZimbabwe, amaZimbabweans, yiwo akusenta, yiwo asenzikini, yiwo azalawula Yiwo azakhetha ama MPs, yiwo azakhetha ama councillors, yiwo azakhetha ama provincial chairperson. Sichiyane kakhulu ngeMDC zonke lezo othilo leli oMCT ngoba asisiwo maqilindini. Namhla ungudawu, kusasa ungumoyo. MDCT, MDC Alliance, lokho kuluhlazo. Sibayekelile sibapha isikhathe esithi ngesikhiwa sibaphe a long rope kwenzela ukuthi abantu bazibonele ukuthi bangamachapa loba ngamasela njani. Asiwo mhlangano iMDCT edilwisa kakhulu uMonzora edilwisa uChamisa leMDC Alliance. Thina sibindana labantu abalebhora umnangagwa lezanu PF sihlukene labo kakhulu njalo asikho kuPollard umhlangano wezikhova
abalandeli benu lalabo abangathanda ukungena kubandla lenu libathembisane
sithembisa abantu ukuthi sizafuna ukufeza izinto zonke ezidliwayo esingathi yinotho economy abantu beZimbabwe banothile emabhukwini kodwa bayalamba ngenxa yokuthi ama minerals lama benefits ahuquluzwa ngabancinyana abalutshwane siyayibona iChina uthi yenzani labangani bayo sithembisa abantu kakhulu ukuthi thina sizalandela i freedom of association esingathi ngamalungelo ayinqaba ihuman rights njalo singabantu esibunene esizakhangela abantu abampofu we are pro poor socialist democrat njalo abantu bethu lozulu jikelele njengoba iparty le ingekazulu asilanketa abachari wonke umuntu sithi one Zimbabwe one country one nation one vision ikho ke singabantu esingathi siyinyanda lapho kwathiwa khona ngumzilikazi lo babu uJoshua Nkomo sithi singabantwana benhlabathi
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change lona ebelisaziwa ngokuthi MDC Alliance kusenjalo abanye bathi kungaba lokudonselana phezu kwebizo leli ngoba kulelinye ibandla elizibiza ngokuthi Citizens Convergence for Change lona elithi libhalise kuZimbabwe Electoral Commission nyakenye Ivandla leli libikwa likhokhelwa nguVaraizo Musango yena oke waloba enkundleni yeTwitter nyakenye etshela umnumzana Charlton Wende owebandla likaChamisa ukuthi bachiyane lebizo elithi Citizens Convergence for Change lanxa nje ibandla likaChamisa lisebenzisa ibala elithi Coalition endaweni kaConvergence. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela ncube
ukugugula igama kusuka kulelwe libangwayo kusiya ku Citizens Coalition for Change kuyili inyathelo elihle kakhulu eliqondile ngilethemba ukuthi abasekeli baye i Citizens Coalition for Change baza kuthakazelela lokho ngokuba kabakhangelelanga ukuthi kube lesiyaluyalo sokuvuka besilwa bebodwa beyi opposition kodwa ke i opposition yakhelwe ukuthi ilwise ukungena esihlalweni sokubusa ibuse kahle okwedlula leqembu liyabe likhona libusa ngaleso sikhathi akusela mgwaqo kusela zikolo akusela zibhedlela akusela ikhonoma kula msebenzi kakula lutho lukhona ngakho kabantu kabayekela ukulwisana bodwa kodwa bakhangelela ukuthi khona lokho kube yikho okulungiswayo ngilethemba ukuthi lokho esikubonayo kuza kwenza ukuthi abantu bayeke ukuvuka besilwa bebodwa bakhangele ukuthi lizwe liyalungiswa ngendlela efaneleyo kulesi yaluyalu lesi sisibonayo ngakho ke inyathelo lihle kakhulu
kulabanye ncube abazibiza ngegama elithi Citizens Convergence for Change abathi babhalisa kuzeki njengebandla lezombusazwe inyakenye Umahluko phakathi kwaleli bandla likaChamisa libala elilodwa nje uCoalition lo Convergence Asisoze sibone sokulokudonselana emthethwandaba yini phakathi kwabantu laba lochamisa kubangwa ibizo njengalokho bekusenzakala kuMDC.
Ngakho ngakutshela ukuthi akusoze kuvuke kuyiwe emthethwandaba, kusengenzeka ukuthi kuyiwe emthethwandaba. Kanti ke lanxa kade ungabuyanga lalelo gama emthethwandaba lakho ubungabona sudonselwa khona. Sekwaba yisiyaluyalu sepolitiki nje esakithi ukuthi abantu bahlala besilwa bebodwa kulokuthi baye kulokho okusebenzayo balwise ukubuswa kabi, bakhetha ukulwa bebodwa. Ngakho ke angiboni ukuthi khona into engenziwa uthi wena sengilesiqiniseko ukuthi akula muntu ongizangisa emthethandaba noma yini sengakuhambisa emthethandaba. Ningathi selakhile siqedile ubone sokuphuma omunye sedonsela eceleni sesilwa naye esiyale. Ngakho ke ayikho into abangayenza ukuvimbela khona lokho, kabenze lokho abangakwenza baqhubeke besiya phambili bazabona ngakho okulandelayo.
Ubona uChamisa senelisa ukwazisa abasekeli bakhe elizweni lonke jikelele yini ngegama elitsha leli njengoba ukhetho lwama-by-elections nje solusondele ngombimbitho?
Isikhathi esiningi kakhulu ngempilo yanamhlanje eyokwazi ukusabalalisa izinto ezenzakalayo, sinengi lesi sikhathi ikakhulu umuntu umabheka lapho okuza kwenzeka khona ama-by-election edolobheni. Edolobheni kulaphande khona ama-by-election. Angiboni ukuthi ngempela ukhulu umuntu okuzathi kusiyafika i-nomination court kudlulela phambili kusiya ku-election athi yena angikwazi ukuthi kube lenguquko kusuka kuleli gama akade lisetshenziswa kusiza kuleli elinye lika Citizens Coalition for Change. Angazi ukuthi uyabevela ngaphi lowo muntu. Ngibona mina isikhathi sinengi kakhulu, ngathi kusehlula nje insuku ezintathu ebantwini abahlezi edolobheni kulula ukusukwazi ukuthi sekume kanjani. Kuzaba yinkinga ke nxa kusiya emakhaya kulapho ungathwalisa nzima khona ukuthi information ifike masinyane ngesikhathi sayo. Kodwa ke kangiboni ukuthi lakho kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu babekwazi khona lokho. Imisakazo isinengi kakhulu njalo ziningi indlela zokudlulisela lembiko isiya ebantwini.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezilitshumilane 13,982 phezu kwezimota ezingelamithelo kanye lama-number plates. Uhlelo lolu luqale mhla ka-15 kulinyanga. Amapolisa athi ajonge ukuqeda udubo lwesigebengu ezitshontsha zisebenzisa izimota ezingelama number plates. Kodwa inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ilobele amapolisa incwadi ikhonona ngokuthi kamelanga aphathe umuntu wonke olemota engelama number plates njengesigebengu ngoba uhulumende kunguye owehluleka ukuhapha abantu ngesikhathi esifaneleyo. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni abantu babotshwa uma bebotshwa kuthiwe kulento abangalayo njengoba kade sikukhulunywa ngama-number plate. But uma singaya eqinisweni ama-number plate ayisomlando wabantu odabe ngalawo. Abantu uhulumende ama-number plate ubekwaengelawo ukuthi abantu babe lawo. So ayisomlando wabantu, umlando kahulumeni, ngoba ukuthi namhlanje abantu badingela into bayiswela kusasa sebebotshwa kuthaka abalayo ubona odabe ngalayo beyidingile kambona icala ngoba phela imali layo ekhambi njengoba siyabona ilizwe lifile liyava daily. So mbona ngazathi yikupha ngokuhlukumeza abantu. Abantu beZimbabwe abenelisi lutho ngenxa yokuthi impilo isuke yomiswa yawoma kakhulu isonyiswa yilaba abasezihlalweni zamani. So mbona ngazathi nje singohulumende ojabulela ukuhlukumeza abantu.
Amapolisa athi ngokubopha abantu abalezimota ezingabhaliswanga ezingelama number plates azama ukuqeda udubo lwezigebenga ezitshontsha zisebenzisa izimota ezingelama number plates. ubona luphela yini lolodubo ngokubotshwa kwabantu bonke laba?
Eqinisweni abantu ababamba inkunzi uma unanzelele abenza ukuganga ngamapholisa, ngamasotsha, ngabantu abakuma-security forces. So kambona ukuthi kuzaphela ukuganga lokhu as long as abantu bedubeka, abantu bacabanga ngokunye abangakwenza ukuze beziphilise. So ukuthi kubotshwa abantu ngoba kuthiwa basebenzisa izimota ezingalama-number plates akusizi ngalutho, ngoba ungakhangela abantu abadutshuliweyo, abantu ababanjwayo ukuthi baganga basebenzisa imbhobhu okwesuke eziphelileyo, bebengabantu abasuke ezinkambeni. So uhlupho ayisilo lolo olwezimoto ezingalama number plate, uhlupho ngolomnotho welizwe osufile. So abantu sebedinga indlela zokuthi beziphilise. Okuyikuthi vele bengaze bewuphi abantu ezilongeza ubunzima bunje obuganga busoze buphele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeyibhetho likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi izigaba ezisenyakatho yelizwe ezigoqela iChipinge, iChimanimani, Mutare, Mutasa, Nyanga, Mozi kanye leKaripa ziza kuba lezulu elinengi kakhulu kuliviki elivelela ngaseMozambiki lapho kube khona lesikhukhula esiphiwe igama lokuthi Cyclone Ana. Izim Live yona ithi umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera utilize idale labaphathi ntambo bakhe wabaxotsha umsebenzi ngoba abanye babo besetheswa amacala enkohlakalo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Hello Studio 7. Ngicela uncedo ukugogolwana oyelaphayo wazi umuthi wamasela lapha ngisegwanda ewilonki kuwat 7. Ngicela uncedo lokubana ma esizwa lapha emsakazweni asinikeze address kulamasela enkomo lawo embuzi konke lenkukhu bayadelela. Sicela uncedo lapha enike address yakhe lapha ukubana umbhale lapha ngizwa kuthiwa nge-Plumtree ulomuntu wamasela ma ujoyintile ukhala inkomo mawudoda inkomo ikhala ezizwini. So sifuna nalowo muntu onjalo ngoba sisihluphekile la abantu bayadelela egwanda lapha ewilonki wat 7 lamasela angaze avothwe amasela ngikhona aphuma ngoba athemba ukuthi ayabhadala ama-adisense. So kungcono kube sisetshenziswe umuthi lwana ongamasela khona iyagcina. Siyabonga mali ngasizwa emsakazweni. Inamba izona lezi sebenzisa iy'namba zami zona lezi.
Salibonani njani thimba likastudio 7. Zokhuluma nje ngomama Makhumphi, umama muntu omdala, umama muntu omdala ubona into zisenyaweni zakho ongayiboniyo, into ekude le. Umama Makhumphi na wayengayiboni le ndaba ukuthi uyasetshenziswa yini. Umama Makhumphi mina ngimkhaleli, ngingamkhalela kodwa mina ngimkhaleli ngithi uright into emidleleyo. Kuzafunda nesikhathi ukuthi abantu laba bazoyikhipha iphele masenabo kanti phambanisa amasabo. Ngiyabonga.
Salibonani balandeli be-Studio 7 nanonke balaleli. Salibonani nangibasakazeli, ngithanda ukubingisa lapha, ngithanda ukubingelela kinonke. Hayi siyabonga lezi ndaba ezisinikeza zona zinanzelo kakhulu kwathile nethu besiza indaba sizizwa ekhaya ukuthi ikhaya kuhamba njani omunye. Hayi siyabonga kakhulu be-Studio 7 siyabonga.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo.
Ah, kodwa laba abantu bakithi abesindebeleni abasapota la mashona la basezovuma, basezoba right and basezobona late ukuthi amashona la sisebenzisa la. ogawule lapha ethona beqamba amaga ukuthi hayi lizwe li right lizwe li right mawuthi yabheke emathebelele ukuthi kunjani and umntoko lama ikhuluma ubala eharali and into eyenzakala kuthokozani khuphe into eyenzakala kobugawule lapha bayigcina bebuye ebheke amashonisi bachayi inkinga into babulala abantu bakithi bakontrola izisu too much izisu ukulamba indlala bayisokuzenzela izinto ayisokuthi bayasupporta laba bantu abantu ababalandela izisu zabo kakhulu ngoba kuzana uPF bayatshontsha kuzana uPF yiwo abaphila kahle kuzana uPF yiwo ababulala abantu so bancenga kokhwana kuphela ukuthi izana uPF iyabasebenzisa abadlile uto phela laba bantu
sanbonani sanbonani kwe-Studio 7 umsakazi omkhulu ohamba phambili siyalingekela umuntu okhulumayo ngomfundazi wakwandlovu from enkaya umlandeli kamthwakazi omkhulu ngicela ukunitshela namhlanje iqiniso into eyenzakala ekhaya singabahlali basekhaya ngathi kudelela ukuthi umthetho usuka udlale indlela yawo oza ngayo ngoba ma bekhuluma bethi bona abantu abalimaza abantu abangenkosi abantu abasuke-South Africa isuka kukhulunywa amanga yinto engamanga leyo ekhulunywa ngabo ngoba into eyenzakalayo abantu base-South Africa abantu bezimbabwe base-South Africa abayenzi le nto leyo bangayenza leyo babeyenza bengekho elizweni labo kodwa-ke leyo eyenzakalayo ekhaya abakhulume lamasotha abo amasotha kamnangagwe bakhulume lamaphoyisa kamnangagwe yiwo labo abantu abenza izinto lezo sokunjalo ngenye abantu base-South Africa yeye abantu abasukahambando yeye abantu luto into esiyisukele ekhaya lapho siyayazina ukuthi yini into esayibalekele ekhaya kungabi ukuthi khona abantu bese bekhuluma iy'ndaba zethu ukuthi kuthiwa abantu abasuke ekhaya basebeya bezobamba inkozi ekhaya ayikho le nto leyo kungamanga kuphela le nto ekhulunywayo abazame ukulungisa iindaba zabo abantu be-ZANU PF labe-NDCT balungise iindaba zabo bahlukane lathi amaNdebele ngoba abantu laba okokuqala bayasijele kunini besidelela but esimanje yabona manje angeke sisavuma ke ukudelelwa ngomunye umuntu yabona-ke yabona le nto esiyofanele siyenze manje angeke bayibhilive ngoba angeke sivume ukuthi kukhona umuntu ozosuka le lapho ohlala khona abuye azosidelela futhi ngapha banjalo bahlala bekhuluma bethi khona khona abantu abatontsela abantu khona abantu abatontsela abantu besuke bekwazi ukuthi ngobani abatontsela abantu bona bodwa yibo asebetontselana bona bodwa ngithi manje abazidonsayo ngesikhathi sikaRobert Mugabe ziningi sezibahlula sebebuyelelana bona bodwa emuva bayayitshontselana kwesuke lapho bezokhuluma ngathi bathi ye abantu basuke egoli na egoli zasukazazodinga imali zasuke bona siloke sibhizi sidinga imali la mali siyakha into zethu sifuna ukuqinisa iindawo zethu ukuthi zibenjani zihlale zisikhona kube esimeni leso esahlukumeza ngaso kule fibhukura wona abazama ukuma kancane abazama ukuma laba bantu ngoba into esizoyenza ngelinlanga bazogcina bengayibhiliki ngoba kathesi into esezicabanga thina ngeke bayazi and ngoba umabona ma kwenzakala izinto ezinjengalezi angeke sivumele enye indoda ihlale idlale ekhanda lami.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ibika ukuba amabutho eBurkina Faso athi asephethe intambo zombuso ngemva kokugenqula umongameli walelo lizwe. Umsakazo omunye uthi njalo abahlamuki bakwele Cameroon bakhulule abantu abayisishiyangalombili abasebenza kwelinye iplazi ababathumbe ngenyanga edluleyo. Kodwa balokhe bevalele izisebenzi zikahulumende ezinhlanu. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende uthi ulakho ukuthumela amabutho azinkulungwane ezedlula eziyisishiyankalombili empumalanga yeYurophu ukuyafikela ele Ukraine lona elibikwa lilakho ukuhlaselwa ngele Russia. Logo kwazi so isikhulumeli sebutho umnumzana John Kepi yena othe sebetshele amasotsha ngu 8500 ukuthi ahlale esilungiselele ngoba engathunyelwa eEurope yilobani ne kubike iphephandaba le The Hill. Imelika labangane bayo abafana lebilitane bathi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin kumele asuse amabutho akhe duzane lomngcele weUkraine lapho asewathumele khona ngoba ebikwa eqoqa ukuhluthuna lelo liswe. Sixoxelo hlaziya izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Udaba lolu luyahlupha kakhulu njalo kuyisimanga ukuthi nxa zonke ucele laseRussia licele leNATO baloko besadonsa inyawo bengatshengiseli ukuthi badinga isisombululo kulolu hlupho olukhona. Okukhona ukuthi iRussia into eyenza ukuthi ingavumeli ukuthi Ukraine ingene ngaphansi kweNATO ngenxa yokuthi iUkraine iseduzane kakhulu leRussia. Njalo bayabona abeRussia ukuthi nxa kungenzakala ukuthi iNATO isondele izizofika isebenzisane kakhulu leUkraine, sekuza kwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi infiltration ibe khona elizweni laseRussia ukuthi bayenelise ukulistarta izinto elizenzayo, njalo bayenelise ukuthi badingisise ukuthi baphila njani abantu baseRussia ikakhulukazi indlela yabo abadevelopa ngayo izimpi. Yingakho iRussia ifuna ukusebenzisa ilizwe Ukraine ukuthi kube yibuffer zone ukuthi akube ukuthi lamanye amazwe angale kweUkraine bakatshana akusoze kube lendlela abazosondela khona baze bazofika masinyane. Kodwa ke bathola ukuthi nxa ukuthi ilizwe leUkraine nxa lingafela under iNATO okusho ukuthi isitha sabo esingama western sizabe seseduzane kakhulu labo siyabe sesimi eminyango wabo okuza kwenza ukuthi amathuba abo okwenza izinto zabo benganakwanga kakhulu ukuza sikuza kuye ngokuhlupha. Kodwa ke into le ekhona kathesi ngibona ngathi nxa bengaqhubekela phambili ngayo into leyi isingaba lomthelela omubi kakhulu okungagcina kusenza ukuthi sibone kusiba labantu abaningi abangabhubha ngoba njengoba sisazi ukuthi ilizwe leMelika lelizwe leRussia ngamazwe aphatha izikhali ezinzima kakhulu.
Isingabona sokuliwa yini phakathi kweRussia lapha leMelika ilabangane bayo abakuNATO kumbe ikwethuselana nje kuphela okwenzakalayo?
Ithuba lokulungisa isimo lesi esikhangelane laso sisasekhona kakhulu. Kodwa ke nxa bengathi omunye laye abahlale beloko bethobelele benjalo kungabi khona omunye obona ubungozi obungabe obungagcina busiba khona phakathi kwalamazwe ngokulwa kwawo. Ngibona ngathi ekugcineni sizagcina sibona mhlambe kusiba lamalanga mhlambe amabili amathathu lapho sizabe labo okuzabe ukuthi sekusiba yimpi sekudutshulana khona sekubulawana khona. Kodwa ke noma ingazibe khona angibona ukuthi ngathatha isikhathi eside ngoba xa ingathatha isikhathi eside umthelela wayo kwi-economy umthelela wayo lasemazweni wonke nje amanye amazwe ngibona ngathi kungabe lomthelela omubi omkhulu kakhulu ongadestroya kakhulu i-economy. Ilizwe leRussia lokubekade ukukhuluma ngu-Joe Biden ukuthi yena uzafaka ama-sanction elizweni leRussia. Ama-sanction elizweni leRussia ngibona ngathi sekwazanywa even kwabanye abomongameli abadlulayo bazama ukuthi basebenze ama-sanction ukuthi badestroy ilizwe leRussia but kwehlula. So engibona ngathi into ekhona nje kudingakala umhlahlandlela ukuthi bona abaqondise le nto kusasele isikhathi bengaze bayiyekele bathobelane ngokuphela kuze kuyefika esikhathini sokuthi kuze kuye banjalo ngezandla okungenza ukuthi kube nomonakalo omkhulu kakhulu.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele asekele ibandla lakhe le-Citizens Coalition for Change ngoba kuyilo lodwa elingaletha inguquko. Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezilitshumi lane 13,982 phezu kwezimota ezingelamithelo lama-number plates. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.